sokukhangele lokuthi kwenzakale akuyiwa ku honeymoon kodwa sokumele kusetshenzwe ngoba izakhamizi zakobulawayo zifuna i-service delivery. Okokuqala kulohlupho lwamanzi kumele ngincedisane losodolophu uDavid Coulthard labanye ama-councillors sibone ukuthi siyaletha amanzi ezindlini zezakhamizi zakobulawayo. Kumele sibone ukuthi i-service delivery emgwaqo yalungiswa, isiwa yalungiswa, sibone njalo lama-bylaws ukuthi siyalungiswa sitshintshe siyahambelane lomumo wakathesi senzele oversight ku-management ye-council. Yikho khangelo izakhamizi ukuthi sikwenze kodwa sikwenza phela konke khona lokhu-ke sixhaswe izakhamizi okumele zibhadale lazo ama-rates nganyanga iphela. Ngoba izakhamizi zilelungelo ukuthi zithole ama-services abhadalelweyo. Yikho-ke siyaqongqosela, siyacela izakhamizi ukuthi lazo azincedisane ne-council ngokubhadala ama-rates nganyanga iphela. Kungasiphathisa kakhulu.
Izakhamizi councillors zikhala ngokuthi liyazibulala ngemithelo njenge-council ikakhulu umthelo wamanzi. Ungathini ngalokho?
Udaba lwamanzi kwesinye isikhathi luyabe lungazwisiseki kuhle ngoba ukhansili inyanga ngenyanga ipha indlu inye ngayinye i-5,000 liters zamanzi mahhala bese bebhadala-ke kusukela khonapho ku-5,001. Okwakuthi ihluphe esikhathini esiningi yikuthi kusetshenziswa ama-estimate. Nxa kusetshenziswa-ke ama-estimate kuyabe kufisa ukuthi ukhansili iyacabangela ukuthi kuyani inyanga wabhadala imali engaka nali inyanga kuzamele ubhadale imali engaka. Okuyabe sekudingakala-ke ukuthi sikhuthaze izakhamizi ukuthi yenze ama-meter readings inyanga ngenyanga zihambise ukuthi zibhadalise imali yamanzi eziwasebenzisileyo.
Indlu ngayinye ile mitha yamanzi yini njengoba usithi izakhamizi kumele zihambise kumasipala ukuthi ekupheleni kwenyanga iyabe isithini leyo mitha?
Yebo, indlu ngayinye elayo imitha kodwa-ke kwesinye isikhathi iyabe yafa kwezinye indawo. Okuqakathekile ukuthi imitha ingafa kuthengwe inye isipala okwenzela ukuthi kusetshenziswe amanzi kubhadalwe amanzi umuntu awasebenzisileyo ngoba ma imithisile kuzenziwa ama-estimate kokuphela. Lanxa uqeda inyanga ongasebenzisanga amanzi i-estimate izabuye ifithi usebenzisile ngoba akazange kube kuphume kutace ukuthi wena amanzi awasebenzisanga leyo nyanga ngoba kungela mitha reading.